So we see card descender ku VOA Ndebele.
Welamukela ku Studio 7. Ngolwesithathu ekuseni mhlaka 23 kuNkwenkwezi 2019 ngolwesine ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ikomiti yedale lephalamende ebona ngamandla amagetsi eParliamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi izamema umphathintambo kahulumende omutsha obona ngalolu hlangothi umnumzana Fortune Chassis ukuthi achasise ngamafutha ezimota alokho esilela.
As long as staying here, Nama user, staying here, Nama bond. You see, after Nama bond, it's been getting a black market that Nama user. When I go black market, I my level is at Toragat. So, each challenge is large. As long as in the monetary policy, Logi Lasegila, the fear of Lasegila.
Langa iningi likhala ngokuthi ukubhidlika komnotho sokwenzela kusasa leZimbabwe laba lobuvilibana. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuze afake ilizwe esimeni esile kusasa enhle.
Suzuthola abanye abantu abaphelele emqondweni besithi hey madoda ungathi kwakungconywana ngaphansi kwamgama. Okuyinto ebuhlungu efana nokuthi uzwa abantu bethi ungathi kwakungconywana ngaphansi kwesandla sikaSmith. Ungabona sokunjalo abantu bayasebedidekile, sebephelelwe ngamaqhinga, sebephelelwe ngamacebo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo, njalo likhumbule ukuthi siya live streama lolu hlelo kukhathi lethu leFacebook ku-VOA Ndebele lapho ongasibukela khona. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngamandla amagetsi eParliamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi izamema umphathintambo kahulumende omutsha obona ngalolu hlangothi umnumzana Fortune Chassis ukuthi achasise ukuthi kungani amafutha ezimota elokho esilela. Lokho kuvezwe ngumnumzana Joel Gabuza, umgcini sihlalo wali komiti. Umnumzana Chassis ufungiswe izolo ukuthatha lesi sikhundla esasingesikamnumzana Joram Gumbo, njalo uthi uzaqeda inkohlakalo ebangela ukuthi amafutha la asilele. Ukuqonga kwentengo yamafutha sokubangele ukukhuphuka kwembadalo yempahla ezitolo lokunye okuninginengi okwenza impilo yabantu ibe lukhuni. Asizweni umnumzana Gabuza echasisa kabanzi ngalolu daba.
Baqala besithi no ngemva kwekhisimusi amafutha yabe esegcwele. Sababiza sathi hayi ikhisimusi sidlule amafutha kakagcwali. Bathi hayi silama-credit notes so sesibhadile amafutha agcwele. Right, ayabakhona nini angemva kwe-2 weeks belokhu betshintshe. Kathesi nje besibabizile nje besitshela ngokunye ongama-stories ongazwakaliwe. Funa ukukubiza lo omutsha mhlawumbe ngasitshela iqiniso. Lizo omutsha lo governor sithi hawu kathi isithembiso sakho phela wawuthiye wena. Kabe sokuminjani. So yike sizakwenza kathesi. Then sifuna ukuthi kathesi singele sibonisise ukuthi kathi kakhulu kuyini sibile okwenzakala phakathi kwefuel.
Uhlupho lona lolo lwefuel le electricity lukhathaza njani abantu ezigabeni zenu?
Abantu bayahawula. Kathesi nje ungifonela bese bekukuzama ukudinga amafutha, amafutha kathi hayi kule petrol engine lakula. Esukwini lezi zidlule bekungathi ungabhotabhota edrobheni ungathola nje lapha lalapha. Kathesi akusela. Abantu nje sebetshona beselayi and akuna hope lokuthi yabuya nona amagezi asakwazi besetshirezi nje basitshele ukuthi sebele 2 weeks kungela amagezi hayi tozoka akulo kuhambayo soku hayi kathi soku hayi sokudlulisa amalawulo loku
manje le ndaweni ezinjengebhinga amadolobha amancana lawo balo hlupho olufanayo yini
okusinceda ngale ukuthi abantu balutshwana ngathi asila industry ning so nala siyabe siwabila ngathi aphosekwane kodwa kucitha kuloku kukhona lakho kucitha kuloku kukhona so ukuhlupheka kukhona lokhu vele ububi bakhona amagetsi engahamba la manzi akusela ngoba konke athi kusebenza ngamagetsi so siyabe silodubo indiwo ezimbili la
ingabiza umphathintambo omutsha kuyini kahle kahle lifuna ukumbuza khona
sifuna besinike exactly plan yabo ngoba abantu lawa lakuqeda lawa sisafuna umsebenzi vele sifuna ukuthi sizame ukudingisisa ukuthi kanti vele kuyini kahle kahle okwenzakala ey'ntweni zamafutha because uyabona ukuthi sesingathi sesikucabangele ukuthi hayi kukhanya kulabantu abadlayo la khathi kungaba lodubo olungapheliyo elizweni kungaba njani khonoko furu tisi sukuti kari veru mninga zoma garaji mbari wamba njari veru baninga na njari zumari because akusakani uri reserve bank la ukulumo wake
sakhuluma lomnumzana Joram Gumboko wathi uhulumeni uthole 50 million kuyabe uhamba njani kufika kube lengxaki ngakho
bakhuluma ngezikweleti ama arrangements ama credit arrangements izikweleti ziyabe zizinsuthi hayi wena bank akusibhadalela amafuta thize sizaphela some kind of assurance yokuthi hayi ungasinika imali yakho sizakubhadala manje amabhenki wafuna imali lama suppliers efiyer afuna imali asela themba la madoda lawa akhuluma ama 15 million ungasethi kuzweka nini khonoko but akula mehluko esimbonayo kathi yona nxa imali sibhadile kungathatha 20 years zilokhu zilayini anti uyabhadala namhla ifiyele emini ngoba kathesi bazitshele ukuthi vele ifiyele ikhona ayisekho ekuma-storage tank semasasa ngale so awusafanelanga ukuthi ibe asofiyele ukuthi izapompwa ivele feruka ngoba already iphakathi kwelizwe yikubhadala nje same khonapho sikhathi siyiphume ifiyele ingene ematandini
yela nxa sokulo mphathi intambo omutsha libona ingani uhlupho loluluza bangcono yini
aziboni ukuthi ungatshintsha abantu obetshintsha abayi 10-20 mnamuntu ngoba as long as lizwe lingelamali i-government is buying fuel ngama-user right thina esiteng sele ngapha ama-filling stations ngama-bond not ama-bond lana awathengi fuel sebeyangena futhi bedinga ama-user la ukuthi bethenge i-fuel futhi anti yabona ukuthi udivelopani ukhonapho as long as sithenge i-fuel ngama-user sithengisa ngama-bond sisiyathatha ama-bond singene ku-black market liyadinga ama-user ona ku-black market la imali yakho layisatholakali so yi-challenge esilayo as long as iinto zethu zemali i-monetary policy loku ilahlekile le-fuel iyabe ilahlekile injalo
lo mnumzana Joel Gabuza umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamente eye-parliamentary portfolio committee on energy and power development lanxa iningi likhala ngokuthi ukubhidlika komnotho welizwe sokwenzela kusasa lezimbabwe laba buvilibana umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuze afake ilizwe esimeni esile kusasa engcono umongameli Mnangagwa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva komhlangano labo somabhizinisi bakwamanye amazwe eHarare izolo ezama ukuhuga osomabhizinisi laba uthe leZimbabwe lilamathuba amaningi angabatholisa inzuzo enhle alubana bethe bazotshala imali zabo elizweni leli kodwa ingcwethi ehlaziya izombusazwe yomnumzana Dinizulu Macaphulana utshele untungameli inkomo yestudio 7 ukuthi kabuboni ububele phansi kobukhokheli bukamongameli Mnangagwa.
Konke khona lokhuyana abathi bakususela umgabe bakwenze bakuphinda kaningi. Suzuthola abanye abantu abaphelele emqondweni besithi hey madoda ungathi kwakungconywana ngaphansi kwamgabe. Okuyinto ebuhlungu efana nokuthi uzwa abantu bethi ungathi kwakungconywana ngaphansi kwesandla sikaSmith. Ungabona sokunjalo abantu bayasebedidekile. Sebephelelwe ngamaqhinga sebephelelwe ngamacebo ngiyaphinda njalo akulasimanga uMnangagwa angasenza ukuthi umbuso lo ujombuluke kube lempilo ebantwini kumele kuhlalwe phansi bona ababakhokhela amabanzi ombusazwe kukhulunyiswane kudingwa amaqhinga okuthi umhlaba ungacelwa njani ukuthi uncedise impilo iye ebantwini bezimbabwe usapho lonke kodwa kungabi le nkokhelo eyodwa yena ubabuthamisa kumbe uMnangagwa ongathi yena uphethe izisuthulele zombuso wezulu akumelanga kube njalo futhi ezimbabwe ngaphandle kufuna ukuzithola singaphansi kombuso ofana lokamgabe futhi
umgabe yena uthini nxa ebona yonke lenyakanyaka eyenzakalayo ngokubona kwakho
ngabe kanazono zakhe ngabe uyahleka kodwa ezakhe ziningi uzahleka ehlekela kuphi njalo ehleka lobani phela yena lempilo yakhe lende ungathi ugcinwe ngumdala emgcinela uthi azibone bonke ubuhlungu akuzwe bonke ubuhlungu layo obufake ebantwini nga umsulwa ngakala zono ngangithi hayi lapha khona leli lihlehla liyahleka kodwa uyahleka lobani ehleka njani ehlekani enjeyana izandla zingcolile ngegazi labantu enguye futhi owadala wakhulisa bonabo abantu abayibo abahlukumeza umbuso wezimbabwe kathesi ngakho uhleko lwakhe uyahlekela esifubeni baba ngobana uyabe mingaziphi inyawo ehleka
ngobani abamele babambe iqhaza kulolu daba
kumele kube lombuthano wabantu kuhlangane amabandla amaningi lomphakathi weZimbabwe ungajiwa emuva. Kukhulunyaniswane kudinga isinga, kungabi lomuntu ozaphakama asha isifuba athi yena nguye uthenjwe yena njalo ngaphandle kwakhe ilizwe alisoze lilunge. Yinsambatheka ke leyo engasilisela emuva ekunzimeni esivela kubo. Ngakho umphakathi weZimbabwe kumele ulethwe phambili, abameli baleyo mphakathi weZimbabwe, izinduna zabo, ama-parliamentarians yabo, namabandla onlawa, nama-civil society organizations onlamela abantu labamasonto, kubuthano kuhlanganiswa amakhanda, kunikwana imibono, umhlaba ucelwe ukuthi hayi sicela lelekelele sizama ukuvusa ilizwe lele bese lishona phansi komhlaba. Akumelanga kube lo muntu oyedwa othi uzoba ngungqongqoshe athi nguye nguye kusasa yena lowo muntu uzakuthi ungumlimi sibese sithini.
Lo mnumzana Denis Zulu Macaphulana ingcweti ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo. Iphephandaba leThe Chronicle lithi idolobho lakoBulawayo liza kwamukela amabhasi amahlanu aweZupho, wona abhadalisa amasenti angamachumi amahlanu kuphela 50 cents. Isiphathamandla senkampani yeZupho umnumzana Evaristo Matangwa ubikwa esithi amabhasi la azafika koBulawayo namhla lakusasa. Uhulumende uthi leZimbabwe lile mali yakwamanye amazwe eneleyo ukubhadala amabhizinisi kuhlelo lwe-interbank lungaqalisa ukusebenza. Ekhuluma kuhlelo lwe-ZBC olwe-First Nation, umnumzana George Kova Matanga oyisiphathamandla sikahulumende uthi iZimbabwe yenelisa ukuba le mali e-$1.2 billion iminyaka yonke evela ekuthengiseni impahla okuyiyo ezasetshenziswa ku-interbank market. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Le njani basakazi be-Studio 7, siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona. Isikhathi zonke silokudlana kakhulu ngokukhwela kwesiweli, kodwa uhulumende kamnangagwana lowo uyehlisa intengo yamabhasi eZupho nge-50%. Futhi ke labo abasebenzayo abamakhombi lama-private buses, i-business yabo ayisekho, kodwa isimanga ukuthi singangukhangela bazama ukubamba ukuwina ama-souls abantu bema-town ukuthi bathole ama-vote. Kodwa uzagada nge-50 cents usiyathenga isinkwa se-5 grocery edula e-town phakathi, nxa usubuyele ugade nge-50 cents akula ngqondo lokho kwinto kwakhona. Ngangithi ngiyakukhangela kuhle ngikuhluzisisa mbona abantu laba abalamesi la abafake phela lasemaphandleni amabhasi angikhona bekhona kubonkayi le sebasigada ngama-50, kubo-Bedbridge sesigada ngabo-$50, kanti indaba ebafake emathawu bazama ukuthi bezama ukuwina abantu ukuthi babavotele.
Uyazi madoda into ezima lapha ikuthi amavoti ungariga indlela ofuna ngayo, kodwa ikhonomi awungeke uzowukwanisa ukuyiriga. Yikho lapho uzabonakala khona ukuthi ubutsotsi bakho bufitshane, ingqondo zakho zimfitshane, umcabango wakho umfitshane, ngoba vele ukuriga uzariga kodwa ikhonomi inkani. Lo khulumo wakhe lowo wathengwa vele ngoba vele usebenzela izanu, ngoba izanu vele yayivele lakukhugurawundi yayisiba lo muntu oyi-1 owesindebeleni osetshenziswayo. Vele amandebele siyasetshenziswa, sivume futhi sibulale abantu bakithi ngoba vele siyabe sisebenzela isikhwama sethu.
Yazi into ekhuluywa ngugawuliso eziyahlanzisa izisa ubuhlungu ngoba ukhangele yakho impilo ngoba bakho abantwana bengekho la laye futhi engumuntu ozulayo njalo yena ekwazi ukuthi uyathola into eyifanele ayitholayo. But ngabe ngumuntu okhangeleyo ukuthi abantu abamvotelayo badube kanjani, ngabe kakhulumi lokhu ugawula ayikho khona. And indoda eyisiphuphuku ezathi kungayiphelela one of the day uchaye engene one side waphuma kuye uza kubona khonokho esikubonayo. Asazi inkosi nayimphethelele imfake isandla
sana lokustudio 7 nonkosi lokukhulumayo. ngembuzi nakanti lestudio 7 okusho ukuthi kubandla lezane upf lapha umuntu elingakhuluma naye okanye lamphiwayo ukuthi likhulume naye ohlangothini lezane upf nguye ugawule kuphela lo odlala ngesikhathi sethu sikhathele kube sisizwa i-praise yomngane wakhe lo ababeplane into zabo ezitsholotshogedi betsha umgaba ikhulu ayikho enye into ayaziwo ugawula ngaphandle kokwethu ubaba upresident ED yonke into eyenziwa ngu-ED is glory yonke into eyenziwa yizanu is glory kuye ake sidinge abanye imiqondo yabanye abantu asiye yedwa umuntu wesindebeleni emhlabeni lapho ugawule wena
besicela ukuthi lapha into lesizwe kahle ukuthi kuhlala kukhulunywa ngomnankagwe sonke isikhathi thina siseBotswana sidla kahle kodwa masicabanga ukuze ekhaya emalini yokhulunywa ngayo ama-RTD kukhulunywa ngamabhondi asakwazi ukuthi kwenziwe njani akubiselwe imali eyiyo eyatshiwa ngudoshi womkabu konkomo ama-$100 ayethenga ama-$0.50 ama-$2 imali eyayithenga kathi esikuthiwa umnankagwe uyabusa ubusa njani yena kungela mali elizwe abakhulumisane lo chamisa belungise imali yelizwe first yikho bezabuya bebusa abantu bevotele umnankagwe lokho ekuthiwa umnankagwe kodwa kuwonakala kuyaphambili
salibonani emsakazweni we-studio 7 siyabonga sithanda ukubonga ngendaba elisethelela zona nsuku zonke eziliqiniso ungayisini ngawo kunenga sekuzwa okwenzakala lapha kwelakithi eZimbabwe lapha into ekhona nje sikhala ngayo kuyenzakala nje ukuthi iZanu PF iphume embusweni yikho lapho esibona kuthiwa kungaba ngcono sithole ngumoya cause ekuqaleni especially kithi ngasemaNdebeleni sasithi mhlawumbe iZanu PF ihlukumeza thina sodwa but ma ngithi ngalalela emsakazweni phose insuku zonke ngithole ukuthi kukhala wonke umuntu ishona leNdebele wonke umuntu uyahlukunyezwa so kusalayo hhayi kusho ukuthi vele uhulumeni lwezanu PF akalazwelo ungabona umuntu ehlukumeza ezehlukumezela abantu bakibo kusho ukuthi kule problem ngoba kathesi kunje amabhasi ayehlile esiyabona but amabhasi azayehla siwagade siye edorobheni sifike sithenga into ezidulayo akusizi lutho ukudinga bayehlisa izinto emashopu ngawo kuyazwakala bekhweza ifiweli izinto ziyakhwela khoza izinto sizobona ngakho sesikubekela kuyo unkulunkulu ukuthi nguye osekwazi ukuthi uzasenzelani ngaye zanu p f le ngoba akwekhuluma iqiniso shuka sikhathele ngayo ngiyabonga
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kwinombolo ezithi +1 202 464 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 sinjalo sithanda lokubonga labo abasibukeleyo kukhasi lethu le-Facebook lapho esi-live streama khona silonomthandazo Nkomazana silosano Khoza uthi sisonke mamhlanga uvuke njani Nkosazana hayi sivukile lo nomthandazo layo uMankomazana uyasivukisa silonomsaneke vanelayo ubukele lathi siyabonga silo sikhumbuzo mlalazo uthi lukhulula kaezweni lakithi yesizwe abalaleli lapha bonke bekhuluma ngokudana okukhulu la nguzonda uPamela Khumalo uthi salibonani mahlabe zulu lo nomsaneke vana uthi good morning ngolwesine ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abantu abasekela ukuthi abesifazana babe lelungelo lokukhupha izisu nxa bekhulelwe batshengisele emadolobheni amaningi emelika kanye laphandle komthethwandaba we-Supreme Court khonapha e-Washington DC bazama kuvimbela imithetho enqabela ukukhupha izisu kusiya ngezizathu ezehlukeneyo besithi izaphambana laleyo eyomnyaka ka-1973 eyayikuvuma lokho uhulumende wemelika useyekele amalungiselelo awokuthi kube nemali yephepha e-$20 elomfanekiso kamuyi unkosazana Harriet Tubman onsundu owayeyisigqili wagcina esekhankasela ukuqeda islavery kulena leli lizwe. Izizathu kazicacanga, kodwa uhulumende uthi imali le iza kwethulelwa umphakathi ngomnyaka ka-2028, lanxa kungaziwa ukuthi iyabe ilomfanekiso kaHarriet Tubman na ngaleso sikhathi. Umbukiso omkhulu lapha ke sesikhangela izivela kwelemelika owezamabhizimusi lokuzilibazisa weZim Expo uqala kusasa eChicago khonapha kwelemelika. Lo ngumbukiso wamachumi amabili selokhu iZim Expo yabunjwayo ngabadabuka eZimbabwe abahlala eMelika. Ukukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabo somabhizimusi ababukisa impahla, abantu abazadlala inguqu, abachaya imiculo etshiyeneyo, umncintiswana wamantombazana uMiss Zimbabwe USA, kanye nabanye abathakazelela umbukiso lo wenziwa kanye ngomnyaka kwelemelika. Abamele isigodlo seZimbabwe eMelika bakhangelelwe ukuthi bazanika abadabuka kwele Zimbabwe incwadi eziqakathekileyo ezifana lezokuzalwa, ezama-birth certificates, lokunye okuchiyeneyo kusukela kusasa kuze kuyefika ngesonto. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa ngodaba lolu lomnumzana Quiet Ncube omunye wabaqondisi beZim Expo.
Lonyaka silapha eChicago eIllinois. Into esesizama ukuthi siyintshintshe, sifuna ukuthi sibone ukuthi umumo oseZimbabwe, ikakhulu ezamabhizinisi zeZimbabwe, iMinister of Finance, sizama ukuthi sizwisise ukuthi uhulumende lo mtsha singangena njani ukuthi sizame ukuthola uncedo layo uhulumende ukuthi zame ukuthola uncedo kithi. Uma kulezinye izinto sibe sizibona ukuthi singathuthukise isizwe sakithi uma sihambelana sidlelana le Minister of Finance eZimbabwe. Kade silaye nje lapha inyanga ezimbili zedlule uMinister uMthulisi Ncube. So siyafisa ukuthi sazi ukuthi uhulumende wakhathesi uzamani lokuthi singenzani ukuze sithuthukise ilizwe lakithi nabantu bakithi.
Kukhanya kuyancobeka yini likhulume lo baba Ncube lize limbone ukuthi lingadonsa ndawonye yini njani kwezamabhizimusi lapho.
Into enhle kakhulu, ningasangena ezepolitiki, into enhle kakhulu ukuthi sakhuluma laye manqamu. Kwakumele ukuthi abe khona kuyoliviki eZim Expo, kakusaphumelelanga ngenxa yokuthi ngumuntu obhizi kakhulu. Sazama njalo ukuthi asithumele ummeli wakhe omunye ongammela, kakusaphumelelanga njalo, but siyakhuluma sibe nyanxa singasoza ke senze lutho khathesi kwaye liziki elengenayo. Silakho ukuthi sizame ukuthi simlethe, sibe lokukhuluma, sikhangelene, sibuze imibuzo, sidinge izixwayiso, sizwe ukuthi uhulumende weZimbabwe ujongene ngokuyini abafuna ukukwenza kusasa. Sizama ukuthi basazi ukuthi lathi sinjenje singamalunga eZimbabwe, siyiphethe iZimbabwe, inkaba yethu seZimbabwe, kusho ukuthi ke imicabango lezifiso zethu zokuthuthukisa ilizwe lethu esingakwenza, esingakwenelisa ngamandla ethu, singakwenza uma uhulumende sikhuluma la.
Ungathini ngalokho okuyabe kusenziwa ngabantu abavela esigodlweni seZimbabwe khonapha kwelemelika lokuthiwa yi-embassy? Babe bajala ukwenzani nxa ukuthi lisembuthanweni lo?
I-embassy sidlelana layo kakhulu, angisakuqambanga. Iminyaka yonke uma sisenza iZim Expo, i-program yethu, ngingazungula i-program, ungakhangelisisa uzabona ukuthi i-program yange-Friday ntambama, I mean nge-Friday emini, nge-Saturday ilanga lonke, siyababiza beze bezo processa ama passport lama visa lama birth certificate konke nje ukudingwa ukwenziwa ngabe embassy siyayisusi embassy eWashington DC siyithi qithi ezim expo konke akwenzayo ehofisini ye embassy bakwenza ezim expo iminyaka yonke siyabaletha siyabathumela amatikiti siyababhadalela njalo siyabafaka emahoteleni ngezimali zethu siyabayadla siyabanika ukudla sibabuyisele futhi ngemali yethu ngoba sifuna ukuthi bazenceda abantu beZimbabwe. Kuyadula kakhulu ukuthi abantu amaZimbabwe besuke lapho abahlala khona besize eWashington DC. Kumele bahlale ehoteleni, kumele bathenge amatikiti, konke lokhu kuyadula. Kukanti ke thina singabaletha ezim-expo abantu sebezokwenza lokho abakufuna babuya lezingane zabo belungisa beprocess ama-passport nabo konke okudingeka. Banceda sibili kakhulu izim expo le-embassy siyahambelana kakhulu kakudingi ukuthi asihlangani lezepolitiki ngoba i-embassy ngeyethu sonke kayisiyo kaZaphu kayisiyo kaZanu kayisiyo ka-MDC kayisiyo kabani ngeyeZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Quiet Ncube ongomunye wabaqondisi bombukiso weZim Expo obexoxa ecengweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Sibonge njalo uGod Knows Khumalo othili njani msakazi weStudio 7. Ngikhuluma ngiseBrainstown eJohannesburg. Uhulumende wezanu PF uyehluleka. USano Khoza uthi labo usola umnumzana Gawule asebebaningi abamsoleyo siyazwa konke likukhulumayo. Umusa Mazivuko uthi uqinisile lo ubaba lami uGawule lona uyanginyanyisa kodwa la iphela ulelungelo lokukhuluma lokuthi abe lombono ohlukeneyo. Hayi ke siyabonga imbiko yenu. Kathesi ke silalele abafana bakagodlwayo behaya umuyi uJoshua Nkomo. Abafana bakagodlwayo singakehlukani ke sibone ezinye bezikhokhela. Ikomiti yeParliamentary Portfolio Committee on Energy ithi izamema umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ukuthi kungani amafutha ezimota ilokho esilela. Umongameli Emerson Nangagwa uthi ingxaki ezikhona kwezomnotho zizaphela ngoba uphathekile ngokulungisa ezomnotho welizwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.